ukuxokozela esikubonileyo ngokhetho kasomlomo we-House uKevin McCarthy owama-Republican kutshengisa ukubana akulakubambana kubandla lama-Republican. And I think abantu abaningi uMcCarthy bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngoZibandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo i-House bezama ukustopa i-certification kaBiden ukuthi kukhawunti amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwami ama-Republican bona ngokwawo awabambananga, and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo we-House. Kuthi kusiya phambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi akontrole i-House, ngoba sibone befaka ama-demands abo, amanye akhona vele ungathi a-ridiculous, ngoba enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi uku-demand ukuthi uMcCarthy makehle or u-speaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo-speaker, ngoba manje every time ayemi lapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record.
Ngokubona kwakho umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans umnumzana Trump?
U-Trump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhe elamandla amakhulu kakhulu, ngoba abaningi abantu abasupporta u-Trump ibona bavotela ama-Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye okhulumela laba abanye abayi-20 ade bengafuni ukuthi uMcCarthy angene, wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMcConnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili, ihlukane, ikhohlwe ngokwa-Trump okokudala lokho, ngoba I think bayabona ukuthi kuya divide the party. Sebefuna ukuthi ama-Republican mayengabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama-policies abo abafuna ukubona esenzeka. I think u-Trump usesuka abe yilokho esingathi yi-hindrance, ngoba akusacaci for ama-Republican ukuthi baya phambili yini, noma lokhu besasemuva bevumelana lo mbono ka-Trump ukuthi ukhetho luka-2020 lwalungekho lwarikwa.